Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesithathu mhla ka 14 Mfufu 2020 nguPrasidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kakhulu maqhathanisa the mali efakwe Consumer Council of Zimbabwe. Indleko lezi zizaqhubeka sanda lethembo lokuthi umnyaka usiyaphela yebe sokudabuleka kabili. Njalo nje futhi enye into omele sinanzelele ukuthi inkinga yethu ukuthi isikholwa ngabantu abaqamba amanga esikhathi sonke bengakhangela abantu ababasebenzelayo.
Abayinhlanganiso ebona ngelungelo labathengi Consumer Council of Zimbabwe bathi isikhwama esanela ukunakekela imuli elabantu abayisithupha sikhuphuke okwethusayo.
Siyakwazi ukuthi ngo-2010 uhulumeni we-South Africa wathi nxa ekhipha ama-permit wakhipha lama-business permit. Ama-business permit lawo ngawokuthi labo abenza ama-business amancane.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele-South Africa zithi singagcina simangalela uhulumende wesabelo se-Gauteng ngumthetho obikwa weyamele ukujojozeleni ukuchasana ngezizwe. Sebe zinkulungwane ezedlula kancane ezithoba mine mbili 8,036 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamashumi phose amane 38.2 million. Zonke lezi ndaba lezinye izo zizwa kulumsakazo. Sebe izinkulungwane ezedlula kancane izithoba mine mbili 8,036 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe kwasila inkulungwane phose eziyisishiyagalombili 7,632 kwafa abangamakhulu edlula kancane amabili 230. Izwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye 1.6 million labulala inkulungwane phose ezingamashumi amane 38,868 emhlabeni jikelele khona sebe izigidi ezingamashumi phose amane 38.2 million abafunyenwe belegciwane leli labulala abedlula isigidi 1.1 million kubika abekolitshini le-Johns Hopkins University laseMelika. Abenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi Consumer Council of Zimbabwe CCZ bathi isikhwama esanela ukunakekela imuli elabantu abayisithupha sikhuphuke ngesilinganiso sokungaphezu kwamashumi amane lanhlanu ekhulwini 45.34%. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-CCZ babika ukuba lokhu kungabe kubangelwe yikuqansa kwendleko yezinto ezinjengemfundo, umthelo kagetsi, ukuwa isisindo kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lele Melika lokunye. Okwamanje izisebenzi zikahulumende zihola amadola aweZimbabwe aphakathi kwenkulungwane ezine i-4,000 kusiya kwinkulungwane ezilichumi i-$10,000 ngenyanga. Umnumzana Vusumuzi Maphosa, umsekeli kamongameli wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, iZineo, uthi kufanele iholo lezisebenzi zikahulumende ledlule imali enakekela imuli yabantu abayisithupha.
Amafigures lawa ethulwe yi-Consumer Council of Zimbabwe kutshengisa ukubana ukuphila kuleli sokuqansile. Ngakho ke labantu abasebenzayo sebefuna ukuthi imali yabo ingezelelwe. Sibona lokhu kulobunzima kakhulu ebantwini nje jikelele ngoba iningi labantu kabayitholi yona leyo imali. Besokusithi izisebenzi zikahulumende ikakhulu amatitshala lawo imali yabo incane kakhulu, kumele ingezelelwe ukubana yedlule yona leyo ifika ekhona okwamanje i-20,985.
Mnumzana Nhlonipho Mqondisi Ncube, ilunga leyinye njalo inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, laye ulombono munye lomaphosa.
Ungathi ubhekisisa kahle uyabona ukuthi okufakwe yi-Consumer Council of Zimbabwe into esizibiza sithi ngama-basics needs, abantu abamele bezithole nsuku zonke. Okutsho ukuthi iningi labantu abasebenzela uhulumende abasakwanisi ukukuthenga khonokho ngoba imali yabincane kakhulu uma kuqathaniswa nemali efakwe yi-Consumer Council of Zimbabwe. Iindleko lezi zizaqhubeka sanda le thembo lokuthi umnyaka usiyaphela yebe sekudabuleka kabili. Njalo nje futhi enye into okumele siyinanzelele ukuthi inkinga yethu ukuthi isiholwa ngabantu abaqamba amanga esikhathi sonke bengakhangela abantu ababasebenzelayo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Madade Ndlovu ophila ngokuthengisa kobulawayo, othi imali edingakalayo ukuthi imuli iphile kuyimali abangayibambiyo lapho bethengisa.
Indlela into ezikhwela ngayo vele khona ukuthi umuzi ukuthi ukwanise ukuthi uphile kufuna ka 20,000. Uvele yona i 20,000 yona i 2,000 yakhona yabuvela uyithole nga. Vele uyathengisani ngoba akusekho khona kokuthengisa, akusela khona ukuthi kathi vele uziphilise kanjani. Vele konke kunzima, ngumumo onzima esingeke size siwukwanise ngoba vele kuwome yonke indawo. Hayi, siyafe ezindlini sibulawa zindlala, amagesi yonke into kukhwelile, kunzima. Ngabe nje uhulumende uyasenzela kube lula, bahlale phansi bakhulume balungise into zonke zilunge.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, INACORA, uthi sokufana abasebenzayo labangasebenziyo.
Ukukhwela kwezinto zisuka lapho ezazikhona kuze kufike namhlanje into ethusa kakhulu ngokuba sekuphinde kaningi amaholo abantu abasebenzayo. Abangasebenziyo vele sebaphuma ekuphileni eZimbabwe, labasebenzayo labo akabasenelisi izinto. Umuntu osebenzayo eZimbabwe ngobuneni babo kabasathengisa inkwa, kabasathenga ishukela, akabasenelisi ukuthenga yona impuphu le. Asikhulumi nge-school fees, lezinto ezinjalo sezinzima kakhulu. Ngakho-ke impilo yabantu inzima okuphindwephindwe kanenge.
Unkosikazi Boniwe Hobe, umhlali welokitshini leNkulumane koBulawayo, uthi sebebanjwa ngamandla ukudla kabili ngelanga ukuze ukudla kwenele inyanga.
Sekunzima kakhulu lapha nxa singathi siyakhangela intengo yezinto ngoba okwakathese sesikwenza ukuthi ukudla kungani kuyahlala ezindlini ukuthi sidle kabili ngelanga. Uyadla ngo-12 emini uziye kudla ntambama ngoba nxa yathi ukhangela isalari yakho kahle kahle yabe kwanithi lidle kuhle sibili iviki eyodwa. La amanye amathathu-ke liyabe selisidlane. Yathi sithi uyathi usakhala ngokudla ubone la magetsi la usephelile. So owakathesi nje ukuthi siphile, hayi siphila ngomusa ngoba lokho kuyarathi jes.
Uphenyo olwenziwe ngabe-CCZ luveza ukuba indleko eyokuphilisa imuli elabantu abayisithupha iqanise isuka kumadola eZimbabwe azinkulungwane ezedlula ezilitshumi lane, $14,438.23 ekupheleni kukancwabakazi yaya kunkulungwane ezedlula amatshumi amabili, $20,985 ekupheleni kukampandula. Uphenyo lolu luveze ukuba ukukhuphuka kwendleko lezi kungabe kubangelwe yizinto ezingasokudla kodwa ezigoqela imithelo yamanzi, ugetsi, imfundo lokunye. Inhlanganiso le ibuye yakhuthaza abathengi kumbiko ewukhiphileyo ukuba bananzelele nxa bethenga ngoba belakho ukuba bahlawuliswe imali ephezulu nxa bengazi ukuthi idola leMelika likusilinganiso esinganani ngeviki leyo. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa utshele iphephandaba leChronicle ngomvulo ukuba udaba lwezikhalazo zababalisi uzazidlulisela phambili kumongameli Emmerson Mnangagwa. Kumaviki amabili adlulileyo, umphathintambo obona ngezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, wazise ngokukhwezwa kweholo lezisebenzi zikahulumende ngesilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini, i-40%, kodwa izisebenzi ziqhubeka zikhonona ukuba iholo labo aleneli ukuba baphile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abebandla le-MDC Alliance bathi ukwethulela umphakathi umbiko wokusetshenziswa kwemali yebandla ngomnyaka odluleyo, i-audit report, kuveza ukubanaka balamfihlo. Amaphephandaba kahulumende abesithi izigidi ezimbili lengxenye zamadola 2.5 million zachaphazwa iziphathamandla zebandla leli. Kodwa umgcini-ngcebo webandla leli uMnumzana David Coulthard wakubeke sobala ukubana imali yasetshenziswa njani. Kwasala inkulungwane ezedlula ikhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uMnumzana Felix Magalela Mafa Spanda.
Namhlanje siyathaba ngoba ama-professional auditors sechayile mhlophe ukuthi imali le yasetshenziswa kahle. Njalo ke sizama ukutshela abantu bakithi ukuthi imali enengi esichasisa lapha ku-audit ebandlululwayo ku-audit yimali yayivela kuhulumende e-Political Finance Act, leyo esihluthunwe ngukhuphe eyomnyaka ophelileyo. Yiyo imali esizama ukutshengisa abantu beZimbabwe, ama-taxpayers, ukuthi imali yonke eyaphiwa thina si-MDC Alliance si-member ye-parliament, njalo si-largest opposition political party, sayisebenzisa njani. Yikho kusokuchachile ama-journalists sibuye sathi ababuye baze kuzwa ngoba sithi ngesiNdebele injongo enhle ithungele bandla. Asizange sifune ukuthukuza induku emqubeni, sithe sifuna i-transparency le-accountability, izinto zonke zenziwe kukhanya njengesandla sethu esempama, asifumbathanga lutho.
Manje libona ngani kuzanceda ngani, ikakhulu nxa sikhangela labo elithi izitha zenu?
Sebezaqalisa ukukhuluma lokhu lalokhu, kodwa thina labantu beZimbabwe jikelele, lama members ethu sichayela ihlombe i-National Standing Committee, le Treasury Department, Law Treasury, honorary treasurer wethu uDavid Coulthard, lo president wethu uPeople's President uAdvocate Nelson Chamisa, ngokuba lobuntu lokuzithiba akula mali esetshenziswe ngani ngamagwala, imali yonke ifeze umsebenzi wabantu. Siyabonga.
UMnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumise MDC Alliance, limuzwe ekhuluma lapho ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ulive Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 eZimbabwe nasemhlabeni jikelele. Wothi sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa zithi zingagcina zisiyamangalela uhulumende wesabelo seGauteng emthethwandaba nxa engaphumelela ukwethula umthetho wakhe ofuna ukwenqabela abakwamanye amazwe ukubana basungule amabhizimusi amancane emalokitshini. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Njengoba amalokitshi abalisa iCosmos City, Diepsloot, Alexandra, Dobsonville, Soweto, Tembisa, lamanye agcwele izitolwana, indawo zokulungisa inwele, ezokudlela, lezinye esungulwe abeZimbabwe labanye abakwamanye amazwe, lumthetho nxa ungaphumelela uzabachiya besendlaleni bengasela ndlela zokuziphilisa. Ngokutsho kwezinqumo lezi ezingakapasiswa kuba ngumthetho, amabhizimusi amancane emalokishini kuzavunyelwa kuphela ukuthi abe ngawezizalwane zakwele South Africa. Kweza kwamanye amazwe lumthetho osabunjwa ufuna kuvunyelwa kuphela labo abalama permanent residence permits. Iningi lezizalwane zeZimbabwe eziqhuba umfizimusi la kwele South Africa zisebenzisa ama permit ohlobo lweZimbabwe special permits kumbe incwadi zokuphephela. Lokhu kutsho ukuthi lumthetho ungapasa bazasala esithubeni. Lobale kuyinto esegcekeni isikhulumeli sikahulumeni uGauteng uMnumzana Thabo Masebe uyakuphika lokhu.
The intention of this legislation is to enable people to
lumthetho awubandlululi umuntu usekla abafuna ukusungula amabhizinisi emalokishini.
It is actually for the people who operate businesses in the townships.
Kodwa uNkosikazi Sharon Ekhambarami owenhlanganiso yamagqwetha lwela amalungelo oluntu uthi kusegcekeni ukuthi lezi zinqumo zingemukelwa zizaba ngumthetho onobandlululo.
Refugees and asylum seekers are not permanent residents. They have a particular documentation and they will be excluded.
Iziphepheli labadinga ukuphephela abalawo ama residence permits. So lomthetho uyabandlulula.
This is now being challenged and will be seriously impeded. And that goes against international law, it goes against our very constitution.
Umqondisi wenhlanganiso ye International Commission of Jurists, uNkosikazi Kajal Ramchandran Kiok, uthi lo kuza kuba ngumthetho oyingozi enkulu.
The potential harm which the bill would cause would include the reinforcement of existing societal prejudice and discrimination.
Lumthetho ulakho ukumemethekisa udlakela lwezenophobia.
2008. So the potential harm here in this bill is not limited exclusively to financial harm.
Kodwa ke siphathamandla sehofisi ebona ngezomnotho esabelweni seGauteng uMnumzana Matopane Masha uthi bathemba ukuthi ngemva kokuthola imbono kaZulu ngalomthetho konke okuyinsolo kuzabe sekuphumile ngesikhathi upasiswa.
The bill is not banning anybody. It does not render anything that is currently legal illegitimate. What it basically seeks to do is to
kumthetho oqinisa ukusekelwa kwezizalwane zakwele South Africa.
Access support. The bill is currently out for public consultation until the end of the month. It will definitely lead to much more inputs and enriches the final product.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi akuzwisiseki ukuthi inhloso kahulumende uGauteng iyini kahle kahle ngalomthetho ofuna ukwethulwa.
Siyakwazi ukuthi ngo-2010 uhulumeni weSouth Africa wathi nxa ekhipha ama-permit wakhipha lama-business permit. Ama-business permit lawo ngawokuthi labo abenza ama-business amancane bona lawo uhulumeni weGauteng okhokhelwa ngubaba David Magura oso sithi wona abantu laba umelanga bangene kuma-business. Yikho thina sithi uhulumeni weGauteng okhokhelwa ngu-premier David Magura kawuzame ukuthi ukhangelisise lokho abakuproposal.
Kusenjalo umqondisi wenhlanganiso ye-Human Rights Watch ezansi yezwekazi le-Africa uMnumzana Dewa Mavinga usesole kakhulu lokhu athi imikhuba yengatsha zikahulumende lendawo zenhlelo zomphakathi ezibandlulula abakwamanye amazwe. Uthi inhlanganiso yakhe ikhathazekile ngomkhuba wezinye izibhedlela zikahulumende wokwanda kwelapha abakwamanye amazwe kungakhathalekile ukuthi kulesinqumo somthethwandaba esithi lokhu akukho emthethweni. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapoi. Iningi labeZimbabwe lamukele ngenjabulo ukuphanyekwa kodaba lokhetho lwama-by-elections edalela phezulu ele High Court. Inhlanganiso yabesifazana iye Women's Academy for Leadership and Political Excellence imanyenele Election Resource Center Zimbabwe labanye bathi akukho emthethweni ukumiswa kokhetho lolu ngumsekeli kamongameli uretired General Constantine Chiwenga ongumphathintambo njalo wezempilakahle othi ukhetho lwamalunga edalela ephalamende lolwamakhansili lulakho ukumemethekisa igciwane le-COVID-19. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights yiyo ephanyeke lolu daba imele lezi nhlanganiso.
edale izolo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele nkosazana Vivian Nomalanga Pepe omnumzana Busani Mphuso Ntini lo mqondisi moyo owemthakazi Republic Party.
Akusizi ukuthi abantu kunje kube lokhetho umuntu abuya azokhampeni abantu bavota aqedi lapha flathe lahambe azayebuya futhi sokumele akhumbuze abantu ukuthi bavotele yena. So hayi okokhetho lweZimbabwe akusizi lutho right now, kuyamele sitshintshe ukwenza mpela sibone ukuthi kunje njengamanje silwisa ukuthi ngaba abantu bakithi bavula amehlo kube ngabantu bakithi abasiphetheyo sizama ukuzenzela. Ngiyathi ma kungaba noNcube Ndlovu Dube omunye lomunye akhangele isigaba sakibo mbona ingani yindlela okungasizwana ngayo, hayi ukuthi kuthathe umuntu wale kwenye indawo ukuthi ufakwa ngapha. Laba bantu labo sebesenzela nje ukuthi umuntu adle laye labantwana bakhe lemuli yakhe, abalandaba labantu.
Ye, wothi sizwe ubabuntini. Babuntini, ukhetho nxa lungenziwa lomhlanje luyanceda ubani kwelezimbabwe?
Hayi, ukhetho lo lwama-by-election akulawo muntu vele luzamnceda kwakaDube, ngoba singakhangela intengo yakhona izegi yathi kufuneka $18 million. So imali yama-taxpayers leyo. So lolu khetho vele akulawo muntu ozasizeka. I think ongasizeka lowo owawinayo ngoba kuthiwa kawinanga i-2018 elections upresident u-ED. I think nguye ongathola khona i-legitimacy. Besikhuluma ukuthi indaba iZanu khanya iwina ama-by election isikhathi sonke. IZanu 365 days a year iku-election mode. So abanye kuzamela bekhona bezadinga izipanyela zemoto ukuthi belungise, but iZanu vele ihlala yona kwi-election mode. So kusuka kube lula ukuthi bewin ama-by-election ngoba kuba le voter fatigue kuma-opposition party esikhathi esikhulu. Ibe sengibuza ubabumoya, ubabumoya bekhuluma ukuthi khona kobulawayo kumbe emathebelelendi kumbe i-MDC kumbe iZanu iletha abantu beMpumalanga. Kodwa nxa yena sebuza ukuthi nxa kulama-by-election uzafielda yini yena ama-candidate kamthwakazi kazwakali.
Babumoyo, nakhumbuzo
kusesebenzi sangazana umthado wezinja esisawubukele, sizohlala phansi lathi njengobukhokheli after i-decision isinjani isiyenziwe. U-deputy president wabo uGovea Chiwengwa wathi ama-elections awakho because of COVID. Who knows, vele besithi ama-elections awakho inqevu ya-buying time balento abasayilungisa inkungwana yabo beqeda bayatshela ikhothi bethi rulani lathi ama-elections sekhona. So wena ungagijima uphonga uba ngumuntu othathekayo ngamagemu abo, uzabonakala usuthatha decision engekho solid ngoba wena uyangena ekulegitimizeni lokuganga kwabo. But okumxoka ikuthi emaraphika ikami iqhubeka ilwa ngento ezikhupha abantu kakhulu into zelendi lezi.
Lapho sizwe ingxoxo yenziwe ngoGibbs Dube labalaleli bakaStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma enkundleni eyeFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
Mhlaka 12 Mfumfu ngomnyaka ka-1492, iqula lemikhumbi emithathu elalikhokhelwa yisalane sakwele-Spain uChristopher Columbus lafika esihlengeni esesibizwa ngokuthi yiBahamas okwamanje. Ukufika kwaleli qula kunanzwa minyaka yonke kwele Melika njengekhefu ele Columbus Day, lapho kwaqala ukunikwana lokutshintshana ukudla, izihlahla, izifuyo, inyamazana, izithelo, amaluba lokunye phansi kohlelo olwanikwa igama lokuthi yiColombian Exchange. Ngaleso sizathu ingcwethi zembali ziqakathekisa umnyaka ka-1492. Inani labantu emhlabeni jikelele selakhuphuka ngokuphethwe kane kusukela ngalowo mnyaka ka-1492, ikakhulu phakathi komnyaka ka-1650 lo-1850. Lanxa kungela zizathu ezisobala sokukhuphuka kwaleli nani, ingcwethi zenhlalakahle yabantu zithi lokhu kungabe kubangelwa yikutholakala langokulungisiswa kokudla okwaqalisela ekulethweni kwalokhu kudla ngokuthengiselana abantu bekutshintshana ngempahla, amatshali, igugu, izifuyo lokunye, ikakhulu ukutholakala kokudla okwakuvela kuzithelo lezilinywa ezinjengomumpu amagwili, amatamatisi, amazambane, lezinye izilimo ezazilinywa ngabatholakala behlala eMelika ababizwa ngokuthi ngama Native Americans. Amagwili ahle aba yikudla okwathakazelelwa ngabaningi ikakhulu abadabuka emazweni wasemhlubulweni oweEurope. Umumbu lokunye kwasiwa ezwekazi leAfrica lawo wathakazelelwa okwamagama ngeminyaka yabo 16th century ngabensundu. Wahle wathatha isikhundla sokudla konke kwaseAfrica udliwa unjalo kumbe ucholwa uhle ube yimpuphu. Abensundu bawamukela ngoba nxa usuyimpuphu uyaphekwa. Bawubona ubasuthisa njalo uqinisa umzimba nxa udliwa lezitshebo ezehlukeneyo okungumkhuba olokhu usenzakala okwamanje. Ukusiwa kwele China ukudla okunjengamagwili, umumbu, amazambane kubikwa kwakhuphula inani labantu bakulelozwe phakathi kweminyaka yabo 1500 kusiyafika u-1650. Kusiyafika u-18th century isilinganiso sabantu esedlula okungodwa kokuthathu sasesitholakala kwele China. Uhlelo olwasungulwa nguColumbus olweColombian Exchange lubikwa lwasabalala emazweni womhlaba abemikhubi besiya emazweni lokudla lempahla ethile besiyatshintshana okwenza ukudla okuningi kwafika emazweni okwakuvela okungatholakali khona. Phambilini luka 1492 kwakungela ama-orange esigabeni seFlorida kwele Melika, kwakungela amabhanana kwele Ecuador, kwakungela bilebile lepaprika kwele Hungary. Uhlelo olweColombian Exchange yilo olubikwa lwaletha amatamatisi kwele Italy, ikofi kwele Colombia la kwele Indonesia, amapineapples esigabeni seHawaii eMelika, izihlahla zerabha ezwekazi leAfrica, ibilebile lepepper kwele Thailand, China la kwele India kanye lechocolate kwele Switzerland. Ukufika kwequla lemikhumbi emithathu ezihlengeni zeBahamas ngo-1492 kwahle waguqula imbali yamazwe womhlaba ngokuphathelane lokudla. Lokhu kwahle waguqula lokuqondisa imbali yela kusasa lamazwe omhlaba. Kwahle kwasungulwa indlela yokukhulumisana ngokutshintshana kokudla okwakuthwalwa ngemikhumbi kuvela kwezinye izwekazi kusiya kwelinye. Kusabelwana amacebo kwasungulwa inhlelo zamabhizimusi ngokuthengezelana kwalokhu kudla okwebanga laphezulu okwagcina kuthuthukiswa ubudlelwano bezizwe ezijiyeneyo zomhlaba ngoba imikhumbi yabonakala ukuba yayithwala ukudla lempahla kusiya emagumbini amane womhlaba lula. Ngomnyaka ka-1492 kulapho abantu bamazwe achiyeneyo lemikhumba echiyeneyo bamanyaniswa khona baba ngumanyano munye wezizwe zomhlaba bamanyaniswa ikudla. Studio 7 efakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ihlukane izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, CCZ, bathi isikhwama esanela ukunakekela imuli elabantu abayisithupha sikhuphuke okwethusayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa zithi zingagcina zimangalela uhulumende wesabelo seGauteng ngomthetho obikwa weyamele ukuchochozela ukuchasana ngezizwe afuna ukwethula. Sebe zinkulungwane ezedlula kancane ezithoba ngenembili 8036 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingama-44.4 38.2 million. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngaphakathi kwezinye. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.